ube ngumbuthano wemuli yonke kulokudla lomculo okujabulisa uZulu eHarare Botanical Gardens ngempela nsonto. Kuhlangane uZulu ngobuningi bakhe kuqoqela abensundu labamhlophe labavela kuzabelo ezitshiyeneyo betshengisa abakwenzayo. Unkosikazi Siphathiswe Ncube ngumlimi olima esebenzisa umquba athi imvundiso zamafertilizer emangweni wemadobo. Othi njengabantu abasebenzela endaweni engani kuhle izulu bakhetha ngobunono abamele bakulime.
Ukulima kwesintu yikho okusiphathisayo thina lapha esikhona ngoba indawo yethu iwomile. Nxa sisebenzisa umquba kuba lula ukuba izilimo zethu zisinike kulokuba sisebenzise ukulima kwalezi nsuku ngoba lokhwana ke sokudinga imali kuphinde kubulale nomhlabathi.
Izilimo ezihambelana labo zikoqela amazambane, amakhabe, amajodo, inyawuthi lamakhomane. Ngaphandle kwalokhu bafuya imbuzi, inkomo lenkukhu. Unkosikazi Cola Nyathi ovela komalaba uthi baqathekisa ukulima izilimo ezivuthwa masinyane bese sabela ukusilela kwezulu.
Silima unyawuthi omfitshane okuthiwa yiokhashana. Siphinde silime omashiya wona abavuthwa masinyane amafitshane, amabele amafitshane. Siphinde silime futhi i-red corn yomumbu lo ovuthwa masinya lawo kodwa omelilanga kakhulu ngoba ngale kuthi ematebo kuyatshisa. Siphinde silime futhi la mazambane amancane labo Natal Common. Lamakhabe, lamajodo, wonke ngalangakithi kuyavumela ngangani kuyatshisa. Le ndumba eziquta umaguda okuze kuthi sikwanise ukuthi sithe abantu wethu kwamfana nxa endlala ingane sathithithi sithe siphangise sibadlise masinyane.
Uthi kunje lo nyaka besabela umumo womkhathi ngoba kule nkulumo ethi kungaba le ndlala izulu lilakho ukunganika kuhle eZimbabwe.
Sikhangalele phezulu sibile umumo womkhathi, umumo lo womkhathi uguqukile. So sikhuluma nje ngathi sikithe amadoka lika-20 izulu. Lekhe lana ukuba nguSeptemba. Yey, liyaphana na khona isihlahla nasomahluma. Sikhuluma nje so inkomo siyafida vele kuzima sibili indlali khona. So sikhangelela ukuthi kathi sinjoba sidinga isihlahla ezincane lezi ezivuthwa amasinyane. Izulu lingavele ithi tho, sihlesifake phansi ngamagodi sesichayi.
Umnumzana Hilary Maphosa ophatheke emsebenzini wokufuya inkukhu uthi ezasemakhaya ezibizwa ngokuthi ngama-roadrunner ngenye yendlela engasusa ubuyanga ebantwini. Njalo zingakhangelelwa phansi ngoba zingaba lenzuzo enhle.
Abalimi bayakutsho sibafakaza ukuthi khona umuntu angalima sibili angaphila sibili ngokufuya inkukhu ngoba nxa ezithengisa inkukhu lezi uthi uyakwanisa ukuthi umuntu uyakwanisa athole imali engange-$450 naleyo inyanga ingakapheli ngensukwane ezingatsho lutho elilona iholo lomuntu ongabe esivuke esiyemsebenzini nsuku zonke.
Osakhulayo uFarai Mudeya olima eseWetsa uthi noma elezifundo ze-degree le-environmental science ukhethe ukuba engasebenzeli abanye kodwa ukuba ephile ngokufuya zona inkukhu zemakhaya ngoba zimnikeza inzuzo ezwayo. Ethi usebenzisa imithi yezihlahla ezifana lo muringa oyelapha izifo eziningi ezijejeneyo, umulberry oyelapha wona ama-tapeworm, njalo ulokudla kwe-protein kunye le-aloe vera eyenza ukuba inkukhu zakhe zikhule kakuhle. Ethi secine elungisa i-powder ayithengisayo kulo msebenzi ehlanganisa imithi ejeneyo. Unkosikazi Beauty Jinji wenhlanganiso yeZimbabwe Free Range Poultry Producers Association uthi bakhuthaza bonke abaphatheke ekufuyeni inkukhu ukuba befuye le nyoni zamakhwele ngoba zinikeza umlimi inzuzo ngokuphangisa.
Okusitshiyana khona ukuthi ama-quail birds ayaphangisa ukukhula and ayaphangisa ukunika imali. So in a short space of time ufama uyabe ethola imali yokuthenga izinye izinto ukukhava izinto abayezifunwa khona emzini.
Uthi inyoni lezi zidinga indawo encane lokudla okungatsho lutho nje kuphela ukuba uzifuye kodwa ungazithengisa uphinde uthengise lamaqanda azo. Linyama ihlala idingakala ezitolo ngoba isilela kugoqela lamaqanda azo okwenza ukuba kudule. Umnumzana John Wilson ongomunye wabaxoxa lombukiso uthi abantu kumele benanzelele ukuba ukudla kwesintu kuqatheke kanganani kumpila kahle zabo. Ethi kulakho ukwehlisa udubo lokungakhuli kuhle kwabantwana osokusimo sokungama-30 ekhulwini kusiya phezulu eZimbabwe okwamanje. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.